Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amafuko amahle zihlobo ezithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, oke waba ngumphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Timothy Stemsi Kasekho. Obe ngumphathi ntambo wezemali obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kaMgabe uMnumzana Ignatius Chombo uzamiswe emthethwanindaba njalo namuhla. UMongameli Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi abumbe ikomishini ezahluza amacala adalwe ngesikhathi kubusa uMgabe kukhunyiswane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Oke waba ngumphathi ntambo wezempilakahle okwesikhathi eside kuhulumende kaMnumzana Robert Mgabe uDokotela Timothy Stemsi Kasekho. UStemsi ubhubhele esibhedlela seBorodel Trauma Center eHarare izolo njalo udliwe ngumkhuhlane wamaphaphu. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyagalombili lanye. Obe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kaMnumzana Robert Mgabe uzamiswa njalo emthethwanindaba namuhla. Umahluli ehluza isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. UChombo uzamiswa edale kanye lobe ngumkhokheli wabasakhulayo kuZanu PF uKuzai Chipanga yena oyetheswa icala lokumemethekisa imbiko yamanga. Umkhokheli wesonto ye-Anglican eYork kwelebhilithane uArchbishop John Sentamu yena okhiphe ikhola yabafundisi eminyakeni elitshumi edluleyo esithi uzayiqoka futhi mzukwana uMgabe esuka embusweni useyibiselile entanyeni yakhe njengokwethembisa kwakhe. USentamu wenze lokhu izolo. Uthe lanxa uMgabe esesukile embusweni umkhulu umsebenzi wokuletha uZulu ndawonye osamele wenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa asebenzela emigwaqweni ebona ngokuhamba kuhle kwezimota wona ekade engasabonwa kumaviki amabili edluleyo kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe libutho asephendukile emigwaqweni kodwa kwamanye ama-roadblocks ikakhulu eGwanda akhanya esesebenza eluswe ngamabutho. UVusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Bese uchawo moya emgwaqweni kumavika sanda kwedlula abachayeli bezimota besihambela kakuhle kungela amapholisa avame ukubahlupa kuma-roadblocks ngokubadingela amacala angapheliyo ngoba efuna ukufunjathiswa. Kodwa eGwanda amapholisa abonakala okwakuqala izolo duzane lekolethi leJoshua Mqabunko Polytechnic evimbe umgwaqo lebutho ebelikhanya liwafaka amehlo. bekuyile beliphithizela njalo amapholisa wona bekhanya ethithibele. Umnumzana Chris Dube ngosakhulayo otshayela umtshovo othola abantu esuka kubulawayo esiya eBed Bridge. Udube uthi lanxa amapholisa esephendukile lokhu bekukhisa imusi ngoba engasahluphi kume ngakaqalisa ukuhlupha.
Hhayi kulezi nsuku hhayi kuyasebenzeka sibili, hhayi kuyasebenzeka. Since amaviki ona la adlulileyo kungenile amasosha sibili, hhayi kuyasebenzeka. Sike saphumula cause ebengekho sibili amapholisa. Kuna kuyahambeka ngoba amapholisa nje laphana nxa wabona azimele kuphela. Abantu abamisa izimota ngamasosha wona ngokwawo and hhayi bona kabasicele imali singazisiya phambili. Amasosha bengahle bawafaka ukuthi lawo ebekujuthi ku-roadblock ngibone ngani yonke into elizweni ingahamba kahle. Ayikhona ukuthi amapholisa esebenze wodwa.
Loba nje iningi lijabulele inyathelo elithethwe libutho. Umnumzana Sebastian Nyoni othovisa esuka eGwanda esiya kubulawayo uthi ukuvuleka kwemigwaqo sekudala ukuthi wonke nje umuntu lemota yakhe azithovele nje lanxa engelawo amaphepha amupha imvume emthethweni. Ose udala ukuthi osomathekisi balahlekelwe libhizimusi ngenxa yokwanda kwezimoto ezincane. Abatshayeli bezimoto abathi abakufisayo yokutshayela bekhululekile njalo amapholisa kumele amise umkhuba wawo wokufuna ukuhlawulisa abatshayeli khonapho khonapho ngoba lokhu kuyikho kudala ukungethembeki lobuhuquluzi i-corruption. Esethula umbiko wakhe waqala ngolwesihlanu umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa wathi urhulumente wakho uzalwisana kakhulu lobugwelegwele obukhona elizweni. Usikomishi wamapholisa umnumzana Augustine Juhuri warhozwa ziinkulungwane lenkulungwane zabantu emgothini wokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa okwakhombisa ukuthi ngempela uZulu uyazonda amapholisa. Ngimovusisizwa Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 emajawunden eGwanda.
Uhulumende sehlele okusemthethweni ukuthi ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe libe likhefu i-national holiday. Le yinto esisolwe kakhulu ngabanye abathi uMugabe ngumuntu omubi ongamelanga ahlonitshwe kumbe akhunjulwe ngalindlela. Omunye wabo isiphathamandla se-MDCT eMelika umnumzana Mzobanzi Ncube.
Mnumzana Nkomo, le into esimangalisayo nje lathi sizizalwane zaseZimbabwe sidubeke kangaka sidutshekiswe yiyona i-government ezanu PF la uMugabe yena ngokwakhe nxa sebesenza futhi elinye ihlazo elinje. So kuyatshengisa ukuthi asazi ukuthi khona lawo ma-bygones, let's let bygones be bygones, kade chiwo ngumongameli ukuthi nxa kuyikuthi i-New Zimbabwe yangikhona iqalisa. So thina abantu beZimbabwe akusithokozisi ngoba khangela phela ukuthi lokhu uMugabe ephumileyo into lokhu esizizwa izinto ezinhle kuye yena uMugabe njengokuthi uMugabe sephiwe i-immunity leyo kumbe sele severance pay ye 10 million asazi kumbe liqiniso kade sikunje nawo ngisokulelanga elinye le-holiday ilanga lakhe lokuzalwa. So into yomuntu uMugabe yena izinto lokhu ezimhambela kuhle izizalwane zaseZimbabwe zitholani akulalutho oluhle phela osolumemwe nguye lo umongameli omusha ukuthi khona izizalwane zaseZimbabwe sezizathola lokho. Yikho kumele ukuthi lathi sikuzwe akumele lokho esithizwe kuthiwa uMugabe sethole lokho, uMugabe sethole lokho, uMugabe abantu sebemtshengisele ukuthi kabamfuni. Sokumele ukuthi kathi lathi izizalwane zaseZimbabwe sizizwe ukuthi thina sitholani phela. Umuntu engabe simmatshele kambe 37 years lokho esithi kasamfuni kathi singiye lokho esizwe ukuthi uthole izinto lezi ezinhle. Thina izizalwane zaseZimbabwe sitholani kuyini esizakuzwa lathi izihlobo lezi ezafelwayo ngesikhathi seGugurawunde bamelele ukuthi khona awumongameli laye abuye phele azoxolisa uyabo. Kodwa lokho sisiza izinto zikaMugabe, Mugabe, Mugabe nguye othola izinto ezinhle. Abantu be-Midlands le-Matabeleland ke abafelwayo ngeGugurawunde bebulawa yibo bona uMugabe bonabo. Shiwa Nkomo sibili.
Kodwa Ncube, belingakhangelela utshintsho olungako oluningi kangako njani ngoba ibandla elibusayo ngelikaMugabe akulalutho olutshintshileyo yiZanu PF okutshintshileyo kuphela yinhloko kahulumende.
Ah, lokho sokutshengisa khonoko sobala ikuthi abantu nje nxa babejabulele khona ukuthi uMugabe sephume esihlalweni sasingaboni nje lathi ngomjabulo wethu ukuthi lokho kuyizana sivi lapho ukhuluma iqiniso ngoba nanku phela izenzo zangkhona lokho ezijengisela ukuthi izo zene siya but thina njengezizalo zaseZimbabwe sizaqhubeka lokho sisilwa umbuso nalowo ezana nxa ukuthi lokho ngumbuso nalowo zancindezela abantu sizaqhubeka lokho sisilwa size sicine sikhulula iZimbabwe ukuthi ibe iZimbabwe yomuntu wonke
uyaqhubeka umzabalazo ngezinye indlela utsho njalo
umzabalazo uyaqhubeka sibili njoba kunje ubona la ukuthi izinto zakhona ezenziwa i-government kaMnangagwa leyo evelingela lamalanga amabili nje so thina njenge-opposition sizaqhubeka ngomzabalazo wethu okuthi khona izizalwane zaseZimbabwe zonke thole okulingeneyo ayikhona ukuthi kube lokho okutholwa ngabantu abaphezulu khona le ngoba into esijinjile phela lapha ukuthi sokuphuma abantu be-G40 ababesidla khathe sokungena abanye labo abele coast laba bathi sokumele ukuthi lathi senzeni siqale ukuthi sidle from the beginning uyabona thina ke izizalwane zaseZimbabwe babe betshintshana bodwa kuphela ukudla thina izizalwane zaseZimbabwe singadli lutho
ngiyabezwa Ncube bayathokoza abaningi bathi sebekhangilele ukuthi uMnangagwa aguqule imithetho engalunganga emibi ayilahle njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo Kodwa ngiyazibuza ukubana kungenzakala kanjani lokhu ngoba ubaba uMnangagwa nguye obeziphethe esidukwini kuhulumende kaMgabe evimba ukulahlwa kwemithetho emibi njalo evimba ukuhlanganiswa kuhle kwemithetho evele ikhona ukubana ihambelane lesisekelo sombuso esitsha Uza kwenza kanjani ke manje ubaba uMnangagwa ukuthi alandele isifiso zikaZulu ayilahle leyo mithetho aqhube lokhetho olukhululekile
Kusho ukuthi yena ke uMongameli uMnangagwa nguye ke uyabezivethele legodweni sivili olomileyo futhi olungabasekiyo ngoba nguye ome phambi komhlaba wonke what let bygones be bygones so besichoni ke khona apho nxa esicho njalo ngoba konke kholoko phela okukhulumileyo mnumzana Nkomo izinto ezancindezela abantu baseZimbabwe ukuthi bathuthuke so nxa ezabuya futhi ebe ngumuntu oba ngumongameli olandela zenezo inhlelo ezicindezela abantu futhi thina njenge-opposition njoba ibala lisitsho nje ukuthi i-opposition sizahlala sinjalo siyi-opposition sisilwa silwela amalungelo abantu beZimbabwe
Umnumzana Mzobanzi Ncube yisiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika. Kusenjalo inengi liyazibuza ukuthi lona elakusasa likaMgabe limi njani. Engayiqedisa esenzani iminyaka eseleyo empilweni yakhe. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kumele aphenduke ezenzweni zakhe ezimbi akakhulume labantu ukuthi kanti izenzweni ezezimbi kangaka azenzileyo kusuka ngegugurawundi asilindelanga ukuthi kayehlala nje kozwimba alinde ukufa hhayi sifuna akhulume ukuthi kanti kwenzekalani yini into kungani kwabula abantu ngale ndlela uthini ngakho kumele kuvezwe kahle kuphume emlonyeni wakhe zonke izinto ezenzakaleyo elizweni ezimbi azikhulume azichazele abantu ukuze abantu bazwisise ukuthi isimo sakhona kungasi ukuthi mbe bazamxolela kodwa sengisho ukuthi badinga kuye ilokho okuthiwa phecelezi i-acknowledgement of his suffering acknowledgement of his truth kukhulunywe labantu izinto zonke ngendlela ezenzeka ngakhona inje ukuthi asuka edlalela ngikhaya engathi ngumuntu obesenza kahle wonile kathi ukukhulu uthi idamage enye ezisabekayo elizweni ukuyaswa phansi ama-potholes igugura wonti to everything ilizwe lile-currency aliselacurrency wafica ilizwe limila lisela lutho seliphelile du waliguguda labomkakhe labazukulu bakhe nezihlobo zakhe labo bonke labakade sebenza labo kanti kuMnangagwa njengoba ekade sebenza lo mgabe ngayeza qhubeka okukaMgabe njengoba ngithilwa kayindawo uyaphelela endleleni khona lokho okwenzeke kuMgabe kuyakwenzeka kuye khona kuseze kuthathe 37 years kuzaphangisa kakhulu
uMgabe singabona yini mhlawumbe esungula inhlanganiso ephathisa uZulu evame nje ukusungulwa ngomongameli ababe sebechiye umbuso esingathi ngama-foundation mhlawumbe ephatheka emsebenzini wokuncedisa uZulu
angiboni kusenzeka kungenzeka njalo kodwa mina kakhulu kusenzeka ngoba ungumuntu owayelinde ukuthi afele phakathi esikhundleni into enkulu bekuyukuthi uzulu ancedise yena labazukulu bakhe le family yakhe bengakhangelanga ukuncedisa abantu ngokuba umuntu wakhe foundation umuntu olesifiso sokuncedisa uZulu okade selelaswe phakathi kukahulumeni. Asizange sakubona kuye ukukhakaza akhulume ngamabhenki la enza amade kangaka, kakhulume ngamaphodoli asibulala, kakhulume abantu abafayo, kakhulume ngani, ukhuluma ngokusurvivor in power until wazi wasuswa kulona leli viki eliphelayo. Angakha anything engancedisa uZulu, angakwenza ke asimangalise, kodwa nakho it's too late already. I-damage ayenzileyo ngeke ayicorrecte nge-foundation.
Ukuloba ugwalo olumayelana lempilo yakhe ke singabona mhlawumbe kwenza lokho kumbe sekhule kakhulu.
Ugwalo lungaphuma yena nto ingabekhuluma kuphela bemkhumbuza laphana kwasekusenzakalani, laphana kwasekusenzakalani, vele kubhalwa kanjalo somebody loko kuthiwa yiku-debriefer ukuze bebuza ukuthi kwahamba njani laphana laphana ebhala. Ngicabanga ukuthi bakhona abazabelindele ukuthi kwenze khona lokho lubhalwe lona lolo gwalo. Ukuthi luzoba loncedo lungakanani ku-reconciliation le-healing yabantu kangiboni ukuthi kuzaba khona. Uzalandula afake icala kwabanye, afake onkomo icala, afake abelungu icala, afake ama-China icala, afake be-South Africa, be-Zambia, be-Mozambique nabe-Botswana. Unjalo vele ungumuntu osola wonke umuntu, yena kalalutho alwenzileyo kalaqala. So le bhuku lakhona liyabe lingelaqiniso ngokuba iyihistori yeqiniso wayevele engayithandi, wayesethisa amabhuku akhuluma ngaye kuphela. So azalibhala liyabe lingelani, liyabe lingelikhuluma ngaye ngendlela afuna ukuthi aziwe ngakhona, kodwa hhayi ngendlela izinto bezisenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi abumbe ikomishini ezahluza amacala adalwe ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe ukuze kukhonyiswane umlotha. Ngixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMqondobanzi Magonya, yena othi uMnangagwa ulawake amacala amele awaxolisele kuZulu.
Kafake i-Truth and Reconciliation Commission. Ngoba nxaye engasafakanga i-Truth and Reconciliation, thina lapho esiyathatha khona umbuso sizafaka i-Truth and Justice. So ulethuba kathesa ukuthi angafaka i-Truth and Reconciliation. Ayekeke lokhu akwenza ochombo lokhu labanye abantu, abanye sizokuthola fili asikwazi ukuthi bangaka abantu abababulileyo ngento yabo nalabo chiwenga. Kafake i-Truth and Reconciliation Commission. Ayevuma amacala akhe ayogugura wundi, ayevuma amacala akhe egcekeni amacala okweba, lamacala okubulala abantu, kunye lamacala wona lamanye nje esiwezwayo ehungazwa nje agoqela abantu abanjengabo majongo enso nso forth. Kafake i-Truth and Reconciliation, aqalise yena njengomongameli ayekuthi ngona ngenza lokhu lalokhu lalokhu, ngabulala abantu etsholotsho, ngabulala abantu umfazi kamagonyi ubhoweli umandiweni samdabula ngengqamu ethwele inkonyane sayikhipha ngengqamu, yithi esakwenzayo khonokhuyana siyaxolisa khonokhuya. Abantu abasebhalagwe, abantu abafabafayo kubotsholotsho siyaxolisa, ngangiphakathi kwabo. Babuya zositshela zoxolisa openly in a Truth and Reconciliation Commission. Yikho okungenziwa ngumuntu ongumkhokheli ofisayo mpela ukuthi athole ukuxolelwa ebantwini aboneleyo. Njalo sesizabona ukuthi nxa esexolisile kuyini akwenzayo ekuncediseni izigaba zonezo lapha benza khona ububi obungaka.
Kodwa wayala uMnangagwa ukuthi ulesandla, waba lesandla njalo kumbhuqazwe wegugurawundi. Ile ndaba kamajonga uthi kayazi kakwazi ukuthi ubaba umoyo wayekhuluma ngani.
Lokho sokukuye lo sikhwica mfunda umoyo. Angithi umajonga usaphila, nxa esaphila umajonga uzazikhulumela. Kodwa-ke ake sibuyele ngapha ngoba leyo yamacansi leyo ake sishiyane layo le. Ake sibuyele ngapha ekule egugurawundi yombhuqazwele. Nxa kuyukuthi umnumzana uMnangagwa uyala uthi yena akazange akabe khona entweni leyo, kulusizi ngoba u-Innocent Kala swabhubha. Ngoba ngathi ngibiza u-Innocent Kala, uMnangagwa ngambiza, ngabiza lo Sekeramayi ukuthi kababuye emthethwandaba kobulawayo laphana emhlanganweni wemovane bezophendula izinto ezikhulunywa nguNkala. UNkala wathi yena hamanyo tingu mnanga kwa amelapa ni tingu sekera mai amelapa linga avusa lestuhwa lisagumu uga tunguri lifagani mnanga kwa lapa lifagu sekera mai lestuhwa lasega katunguri lapa lifage lomkabila veni niza kuluma minazewa ino sinkaruti minyani rolu kukukura undi ya yini la wole kuluma wabu ngoba bonke ubune babo yibo abantu akatebe security council yezano gaphume gcelela sitshela ukuthi nqa yena wayengekho phakathi kwabantu abenza izinqumo zokuthi kube lombhutazwe ngoba phela ezitshela ukuthi wayesemkhulu vele kabe imbizo kabuye azositshela umnangako kabuye azositshela umfoka amafidi kabuye azositshela ukuthi hayi mina kangicaka ngikho phakathi kwakho lokhu kwenziwa uparentship kwenziwa ngu-ex nyongo kwenziwa ngukatungure kwenziwa ngusekela mayo kwenziwa ngumgabe mina kangikho phakathi bakhona bazazikhulumela labo usekela mayo uyaphila bazazikhulumela singabe zokudoli bezichibi ukuthi yakubumba likukhulumele so ngabuye umnanga kwazositshela ngayifaka i-truth and reconciliation commission ngoba kungamehlula uhulumende ezayo naye ngaba uhulumende webandla eliphikisayo izafaka i-truth and justice and i-truth and justice ilo mahluko ye-truth and reconciliation ujustice abantu bayejele
singambona yini umnangagwa esimangalisa elandela imithetho ehlonipha amalungelo oluntu isisekelo sombuso umthetho sisekelo esilandela ngendlela njalo eqhuba ukhetho olukhululekileyo esehlukana lemikhuba yezanu PF esiyaziyo eyaziwa ngumuntu wonke ngalunganga
lokho kungenzeka mfokankomo nesizathu lesi sokusiya ngokuthi yena ngokwakhe umfoka amafidi uthe ethatha ubukhosi uvele yena ngokwakhe injongo yakhe kuyini nxa injongo yakhe kuyikuvikela amadoda akade tshontsha lawo amadoda akade vulala lawo abantu amadoda akade ganga lawo embusweni ukwenzela ukuthi isandla somthetho singabafinyeleli hayi ngibona ngani kukhatshana lokho nkomo kodwa njengomuntu ngaye ngumuntu ozitshela ukuthi yena ufuna ukuthi lapha afela khona kumbe lapha umbuso ozamphunyukela khona engilethemba lokuthi kumnyaka ozayo ngu-August ukhetho oluzayo kathi yena ufuna ukuthiya ilegacy enhle ukuthi abantu bazamkhumbula ukuthi asake saba lo president we-7, 8, 9 months umnangagwa wasenzela kuhle lokhu walungisa i-constitution benza ama-electoral reforms wangena kukhetho wadliwa wazihlalela phansi ngakho ukuthi yinto umnangagwa afuna ukwaziwa ngayo leyo angayenza so sokusiya ngokuthi i-presidency kanti yena vele uyifunelani kuyini afuna ukukwenza okulomahluko kulalokhu okwenziwe ngumgabe ngako ukuthi kukhona afuna ukuthi azenzele khona ukuthi abantu besale bemkhumbula kuthi lanxa sinathi tiye kuhefelisi kumbe kungaphi sithi heyi kodwa undodalwana hayi umfoka amafidi wafika sibili waba ngu-president for 9 months hayi wasenzela kuhle ngoba nanku lamhlanje sesingabantu sesikhomba ngophakathi lathi lobanje iproblemu elavele khona ezimbabwe lapha nkomo okule problemu eyodwa ezimbabwe ngapha komthwakazi sile problemu ezingu-3 so nxa umnangagwa ifuna ukusolva iproblemu ezibhekane lab ezibhekwe ngabantu kasisolve nini imakhebhele question yokuqala sisolve izimbabwe question second so singamkhumbula umnangagwa sibili as a president waba khona for 9 months wasenzela kuhle so sokusiya ngokuthi injongo yakhe yena ekungeneni embusweni uvele ujongeni kuyini akufisayo ngabe ukuthi ukuvikela iziqiwi ubuganga lokade bekwenza izolo aweli akulanto azayenza nko
umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ezaphephela kule Botswana zibalekela udlakela lokhetho luka-2008 zithi kazisoze zibuyele ekhaya ngoba ibandla elalisenza lolu dlakela elezanu PF lokhe lisembusweni kubika uMartin Ngwenya
Umnumzana wasuchibi wabaleka eZimbabwe ngomnyaka 2008 ngenxa yodlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli uthi njengesiphephele ababoni isizathu sokuphindela ekhaya noma nje sokulo hulumende omutsha.
Ekhaya asibuyeli ngokushesha ngani ngoba kube kubalekelwa iregime change not umgabe eyedwa. Futhi naye ubaba osengupresident sifuna ukuba kwazi ukuthi injongo yakhe izaba yini umnangagwa is part of the people ababe terrorize abantu beshaya abantu bebulala abantu so ekhaya sibuyeni ngokushesha
unkosikazi Tendai Ndlovu yena udabuka emazetese embangweni wemberengwa uthi kusemasinya ukuthi bakhulume ngokubuyela ekhaya
njengoba singama refugees siyesaba ukubuyela emuva ngoba abantu ababesihlukuluza yibo bona laba abasezikhondleni sizaqala sime sibone ukuba nabenza njani andubana sibuyele ekhaya.
Esinye isiphephelo umzana Terence Musa Gwiza uthi noma nje besamukela utshintsho akukalungi okungangaphi okunguthi isiphephelo singacabanga ukuphindela.
As for Mnangagwa, I still have a very big grudge which he should work to actually solve. He should not tell us let bygones be bygones because it should be us who suffered, who should be said, we forgive you guys.
Kunesiphephelo zezimbabwe ezingamakhulu ayisikhombisa lamashumi aficamunombili 788 ezihlala enkambeni yedukhwi ngaphandle kwedolobho le-Francistown. Noma nje urhulumente weBotswana esizamile ukuzitshela ukuthi ezimbabwe akusela ngozi uma zingaphindela ziyala zisithi ababahlukumezayo lokhe besesikhundleni. Okwenza umthwalo karhulumente weBotswana ube nzima yikuthi usebenzisa imali ephuma esikhwameni sakhe ukugcina isiphepheli. Lokhu kulandela ukwehliswa kosizo wenhlanganiso yesiphephele United Nations High Commission for Refugees elunikeza amazwe agcina isiphephele. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 seGabron kweBotswana.
Abinhlanganiso ezizimeleyo abaqhube umhlangano weNational People's Convention ngeviki edlule bakhangelelwe ukufikisa izinqumo zabo kumongameli Mnangagwa namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo bawuphe igama lokuthi National People's Convention obehlanganise amalunga lawa ngumgcini sihlalo weZimbabwe Council of Churches uDr. Reverend Kenneth Mtata. Umtata uthe lokhu bakwenzele ukuthi bazilungisise njengenhlanganiso ezizimeleyo ukuze babekwazi ukuthi bazasebenza njani lohulumende omutsha. Uthe baphume lezivumelwano eziningi ezigoqela ezokuthi uZulu akhululeke ukukhuluma ezokhetho, amalungelo abomama labasakhulayo lokwakhiwa kwelizwe.
Sabamba indaba yokuyakha izwe kasha, i-nation building process ngahamba njani. Saxoxa ngendaba yobuholi, umholi obuhle. Saxoxa ngendaba eyomsebenzi, indaba yama-elections ne-governance, umbuso wezwe. Saxoxa ngendaba ye-freedom of expression, inkululeko yokukhuluma. Ngendaba eyama-elections, ukuthi nawaphi ama-reforms afuna ukuthi ayenzwe singakangeni kuma-elections.
Obesemhlanganweni lo osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Mthokozi Sindebele ugcizelele wathi inhlanganiso zavumelana ukuthi uhulumende kumele azimisele ukwakha isizwe, ukulungiselela ukhetho olungelabuqili lokuthuthukisa ezomnotho ukuze abasakhulayo bathole imisebenzi.
Uhulumende kumele azimisele ukuhlonipha njalo anqandwe isisekelo sombuso singathi constitutionalism and rule of law. Okwesithathu, kumele azimisele ukulondoloza amalungelo abantu athuthukise umkhonomi welizwe.
Umgcini sihlalo weNational Association of Non-Governmental Organizations unkosikazi Watsanai Vera uthe omama bavumelana ukuqakathekisa ukuthi omama kumele bafinyelele ezibhedlela lezindlu eziqondileyo lokuthi kwehliswe ukuhlukunyezwa kwabomama. Uthe ontanga bakhalaze kakhulu ngokusweleka kwemisebenzi, lokwehliswa kwembadalo zokufunda, lokuthi abasakhulayo bachiyelwe izihlalo zobukhokheli kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo.
Kulandela ukuthola kwelizwe umongameli omutsha, sivumalane ukuthi omama bafinyelele ama-public services afana lezindlu, ukuthi omama bathole amathuba kwezombusazwe, lezemnotho kanye lemisebenzi, kanye futhi lokwehliswa kokuhlukunyezwa kwabomama. Xa sesikhangela abasakhula ama-youth, bona bakhalaza ngokuthi bafuna ukuthola imfundo, le-quota system. Abatsha bathi bafuna ukuthola usizo ngendleko zesikolo kanye lokuphiwa ama-attachment emahofisini lezingatsha zikahulumende.
Umongameli omutsha u-Emerson Mnangagwa ukhangelane lo msebenzi omkhulu kakhulu ngoba umhlaba wonke jikelele umkhangele ngawokhozi ukuthi abone ukuthi ngempela uzatshintsha indlela uhulumende obekhokhelwa nguRobert Mugabe abelobugulukudu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi ukuziqiba izosuku ezamanje sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Timothy Stem sikasekho. Wabe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Ignatius Chombo uzamiswa emthethwandaba namuhla. Asidibaneni kwezilandelayo ngo-half past 2 emini enkulu. Olivalelisayo ngontungamilinkomo.